sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuNcwabazi 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Maphandleni bayafoswa, bayaphiwa iyunifomu yabo yezano, bayathatha kodwa bathi basebemekele isikhathi sokuthi bayefaka uxa kwabo.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi abantu emaphandleni bethuselwa ngabalandeli bebandla le-ZANU PF.
And the ends of the city may be good old child or band will go to save or band will be good. I tell a papa when I get it, a material in some, and as a good one, the look, a band to ask her, say, like a day.
What to Abagubanda, less than a beef, Babu Pila Loku, Kupupa, Abakuli, Abalotumo, Abekambule in Simpsons running. Do I want to tease home cool, Luga Colomande? Zalatula is a massivo, is a Mitlalo, there's a colorless Christ too. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ezabelweni ezijiyeneyo athi akahlanyezwa ngabalandeli bebandla le-ZANU PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzayo. Bathi isimo sibi eMaswingo, Mashonaland Central, Mashonaland West lezinye. Kulabanye njalo esigabeni sebubi okuthiwa izakhamizi zethuselwa ngabalwa impi yenkululeko abathi bazaxotshwa bonke basemaplazini abazavotela ibandla le-CCC. EleZimbabwe lizaqhuba ukhetho lwamakhansila amalunga edala lepalamende lukamongameli mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Felix Magalela Spanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi loba kunjalo abantu bazimisele ususa ibandla le-ZANU PF embusweni.
Ngisuke koBulawayo, ngangena eKadoma, ngangena eKwekwe, ngangena Chegodu, ngaze ngafika eHarare, namhla ngingapha eMashonaland Central. Ngithi zinhle indaba, zinhle ngoba konke indawo emgwaqweni kuma-street suka koBulawayo zifika eHarare, ngibona kuphela iyelo, ngabona iyelo, ngangena ema-streetini ayembare mfako Glenview, ngabona iyelo, hachi isitujaha uchitsunga bambulalayo kalale ngokuthula. Ngifikile khona ngicubungula njengomkhumukelelo, ngangena ngapha eMashonaland, ngiqale ngeBindura, ngasuka ngaya eShamva, kathesi ngiseMount Darwin, ngisuka lapha ngiyafuna ukuyafika eMzarabane. Ngithe ngiliphe okuthiwa i-Global View ukuthi abantu bathanda njani ibandla le.
Abantu bathini baba Mafu?
Sebeguqukile, bathi sebefuna utshintsho. Abantu bonke bathi okungapheliyo kuyahlupha, izano abasayifuni. Ngingenile kumapostori kuwimbo, ngangena kuJohani Marange, abantu bonke bathi bagqoke iy'ngubo ezimhlophe kodwa hatshibo bathanda inguquko. Basebenzisa kakhulu istrategy iqinga lethu lana esathi iBlue Mango, abantu ngaphandle bayigreen phakathi balithanga. Bayazitshela sibili ukuthi bayalamba, abalamali, abalalutho, bangaze basebenze. Babona imali yegold bayahuquluza ngoba ngapha kulezi ndawo okugojwa khona izimali emkaradzi. Bathi abantu bezana amashefu yiwo abasidikayo. Ngalokho Mahlabezulu baqinisa thina kwezinye indawo, babona ngani eMandebeleni lakoBulawayo sokukhanya ngani izano sigxile khona. Bathi ngenxa yokuthi uPresident Mnangagwa selala khona, sitshona khona ngoba ngapha sebamxotsha. ivikele iphelile ezemaswingo iseshirugwe hashi konke abantu sebekhalele sebefaka amabhathi phansi bathi bona sebemelele ukuthi ujaha umfana omncinyane ubaba uadvocate Chamisa engene ngalokho bakhuluma kakhulu bacela ukuthula bathi lapha emaphandleni bayafoswa bayaphiwa iuniform yabo yezano bayathatha kodwa bathi basebenekele isikhathi sokuthi bayefaka uxa kwabo into ebahluphayo bathi ngani bayafoswa ukuthi bazavotiyelwa ekuthiwa ngama-assisted voters bafuna ukuthi sibancedise yikho ke ngithe mayuyu zihlobo zethu ilizwi lizabuya kodwa sithi abaqine abantu laba bafundile akula muntu ongala form 2 ongala grade 7 yikho ke izani sizama ukuthusela abantu isithi abantu bonke bafanele babe yisiphofu bathi abakwanisi ukuzibhalela
umnumzana Felix Magalela Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC wexoxa lathi esamashonaland umnumzana Malaki Nkomo okubandla le-ZANU-PF uyakuphika lokho esithi bazanqoba ukhetho oluzayo
njengebandla le-ZANU-PF imbona ngani ukukhankasa lokhu sikuthatha njengento eserious njalo imessages layo ebantwini ukuthi ilizwe elakhiwa ngabanikazi lokhu kubana kupha ubani lobani umlando wokuthi azazi ukuthi lapha akhona ulomlando ukuthi abone ukuthi uthuthukisa isigaba sakhe uthuthukisa ekugcineni ilizwe lakhe lokhu sikwenza kuyindlela ukuthi abantu bakwazi ukuthi uzibuse wabakhona kuleli lizwe ngendlela yokubana sifisa ukubana sizibuse.
Likwenza njani konke lokhu baba Nkomo?
Ukukhankasa esikwenzayo sesihamba thina door to door esikhuluma labantu sibonisana sesikwenzile njengebandla le-ZANU-PF sibabonisa lapho esavelela khona lapho esesikhona nalapha esiya khona njalo nje sikwenza lokhu thina vele silakho esukuthi ngama-sales ethu lapho esifaka abantu ngamaqembu ama-50-50 abakwaziyo ukuthi bona bangamalunga e-ZANU-PF uma sesithe saba labantu laba sokulula ukubana sikhumbuzane labo silibandla esingathi lilama structures lilobukhokheli lilabantu balo vele iZANU-PF asiyolani othi ungayidinga ngaphi langaphi ivele yona ikhona isebantwini iphila ebantwini so ngalesi sikhathi sokukhankasa ikithi kuba lula kakhulu
ukujaya abantu kuyezizwa kuthiwa-ke abantu bayajaywa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF manje lokhu kuthiwani ngakho Nkomo
and ngiyangenzwa abantu besithi maybe kulokutshaywa kwabantu kulokothuselwa kwabantu kumbe kulani hhayi thina ngangangapha kwelakithi emathebeleni south angaze kubone lokho abantu bazikhankasela kahle bazikhulumela kahle sithengisa imibono yethu njengebandla le-ZANU-PF sibatshengisa ubana thina siyibandla elilalokhu lalokhu elikhona ubana lincedise uzulu elikhona futhi njalo ukubana abantu baphile uma sikhangela kulolu khetho esiqondane lalo hayi thina vele mbona ungani njengebandla le-ZANU-PF vese sichaphile ukuwina vele sesiwinile ngendlela abantu abamukela ngayo ibandla lethu langendlela esesithe sakwenza ku-Second Republic silo umkhokheli wethu upresident ubaba uDim Nangagwa konke ebantwini kuba sobala ukuthi kule nguquko ekhona sebeyibona ukuthi kufanele ukuthi ibandla le-ZANU-PF linjani liqhubeke libusa yebo kungaba khona abasolayo ngoba vele lo umkhankaso njalo lapho ufunwa khona amandla abantu bazakhuluma kubi ngebandla le-ZANU-PF akhulume kubi ngobukhokheli but ungakhala phandle uzafumanisa ukuthi hhayi ibandla le-ZANU-PF liyasebenza
umnumzana Malaki Nkomo ukubandla le-ZANU-PF bexoxa le-Studio 7 eseyinsiza esabelweni se-Matabeleland South ibandla le-CCC belilo mhlangano walo omkhulu namhla ukukhankasela ukhetho eMtare ele-ZANU-PF lithi liqhuba imihlangano lozulu ezindlini kusenjalo uJohannes Tomana owayengumtshutshisi omkhulu wakwele-Zimbabwe ubesemele ele-Zimbabwe i-Democratic Republic of Congo kasekho kakwaziwa ukuba ubulewe yini lokhu kubikwa ngabezindaba abezim live U-Elvis Mathe lomunye wakhe uThembi Nkosi Maviri Mpofu batshabalele engozini yomgwaqo izolo emgwaqweni osuka kobulawayo usiya eVictoria Falls. umade obekhokhela iqembu leinsimbi zezwane udlulele esibhedlela St. Luke's eLupane. Umpofu uphelele lapho kwenzakale khona ingozi le. Amapholisa kawakwethuli umbiko ngodaba lolu. Kubikwa uba imota kade behamba ngayo iduke ivili yatshaya isihlahla. Abalimele kakhulu engozini le bakhuqela umeluleke Brema Moyo labanye. Uzinja ziyamluma ufike kuleyo ndawo okwenzakale ingozi le.
Sihambile laphana after sesizwile ukuthi kulento enje siyenzakele safika sathola ukuthi basesibhedlela seSt. Luke's. Uma sifika khona basibuza ukuthi singobani ngabachazela ukuthi ngubani mina. Kusuka lapho-ke ngabuza ukuthi ngabe kukhona ukuthembisayo yini ukuright. Hhayi, unensi wakhona wathula wase asambeni sahamba. Ngathi ngicela ukubabona wathi hlalani lapha sahlala. Wathi udoctor uyeza uzokhuluma lani. Basebesibizela e-ofisini lade basebethi ngenani ngapha basilethele izitulo ezo-3 basebethi ayihlalani lapha sikhulumeni lani.
Atheni amadokotela?
Basiqala basitshela kakhulu ngoBrema ukuthi ulimele unqamukela lapha unyawo lulodwa then basamthunga kodwa uyakhuluma wathi so azitshela ukuthi maybe abafowethu ba-right bonke ngendlela beqale ngoBrema kusho ukuthi nguye olimele kakhulu. Uthe seqedile wasesitike hhayi uyaxolisa kwi-LVC akakwazanga ukuphila ngamanye amazwi ukuthi u-LVC usesishiyile ma-eli. Hhayi, yikho lokhu abantshele khona. Ngase ngicela ukubona laba abanye athothi balimele kakhulu oButsununu nabo-John Master balimele impela, but uButsununu no-John Master nalowo mfana omude lo omunye ojayivayo noBrema sebebalethe mpilo. So ngicabanga ukuthi okuningi lokuningi njengoba beabantu nayo benemdeni, I think umdeni izobe isinazisa ukuthi kuhamba kanjani. Yikho lokho esikutholileyo nokuthi basithathe besibonisa uma eli ndawo eselide eselele khona. Basinika-ke izinto zakhe de ezithwele. Ifoni esiyithethe ngakama-eli nekaBrema nekaJohn Master i-out 3 lana amanye I think wakuthiwa de bekwesinye isibhedlela ekuqaleni shuthi amafoni abo siwathola. So lapho esinakho amafoni out 3 nesipantshi nelayisensi yakhe. So hhayi kunzima bantu bakithi. Kudingeka imithandazo kulaba abaseleyo ngoba uMaviri locha i-drum naye udlulile emhlabeni. So nathi sinje kwaleni uNkulunkulu ngoba ngabe sikhuluma maybe manje sokungokunye kodwa-ke asikhulume ngalokho esibhekane nakho manje. Khona lokho elikuzwileyo ukuthi nami impela imoto ibe nenkinga kube yiqiniso. Kodwa-ke asiqineni ngemithandazo sincedise abafowethu laba belulame. Kodwa-ke hhayi uma eli ena ulimele noma nje sethule kodwa hhayi ulimele. Okuningi nokuningi I think umndeni izobe sinazisa loko kukhona nizokuhambisa emndenini wakubo kusasa nizovuka nye khona kwamagabela.
Uzinja ziyamluma ngumculi olodumo ubexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siphela namhla isikhathi esafakelwa abaduduna umbuso kahulumende kamnumzana Mohamed Bazoum kule Niger ukuba bembisele esikhundleni. Inhlanganiso ye-Economic Community for West African States ithi izabisela uBazoum ngenkani uma ibutho lingenzanga lokhu ngokuthula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sike sizwe ezamasiko. Kwezamasiko namhlanje sixoxa lobaba uMbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Baba Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo lamhlanje.
Ngibingelele bakuDube kini nonke ningabasakazi kanye nakubalaleli bethu.
Ye, siyabonga kakhulu. Sizwa kuthiwa-ke belukwaZulu, akusitshele ngohambo lweni lolu.
Besihambile bakuDube siye kwaZulu endlunkulu ngempela esigodleni sakokhangela amankengane. Besihambe nje singamabutho nabanye nje abantu besizweni kodwa-ke besikolwa yindlunkulu yakokhombalo.
Lihambe njani khona ngani?
Sihambe kahle kakhulu futhi sasike semukelwa ngezandla ezimhlophe kakhulu. Kanti futhi sihambela phana sinesipho besinezinkomo ezingu-4 njengoba niyazi ukuthi ngokwesiko uma isizwe sizavakatshela isinye isizwe kuyomhanje kunezipho njengoba nisazi sazithi izipho zasendulo yizo izinkomo lezo besihamba nazo izinkomo.
Injongo yini lapha kade ukwenzani kulapha?
Ningathi nje kuke kwaba nohlelo lolu olwalubizwa kuthiwa luhlelo lwasemangadini lapho esahlangana khona lenkosi yakongema ezinze lapha edanoda emayijeni kodwa edabuka khona enadali lena. Ngokunanzelela ungema ukuthi abantu bakwaZulu nababithi bayaxabana kodwa ke ngokomlando bangabantu bani yangenelela yasisenza izinhlelo ukuthi kube nokwazana phakathi kwezizwe zombili lezi kuvuselele ubuhlobo njalo uZulu mangabe kwenzeka asukume afukhuze isihlava esenzakalayo.
Singathi ke inkosi itheni lapha
isilo samabandla indlulamithi ikhombise ukuthi iyalwazi udaba lokuhlukumezeka kwabantu bakithi. Njalo ujabule kakhulu ngokubona isizwe sikamzilikazi yatsho yathi semkhankasweni ukuthi izihambele zonke izizwe futhi izozama okusemandleni ayo ukuthi ixoxisane nabathintekayo ukuthi abantu bakamzilikazi ma belapha kwele Mzansi Afrika bengahlukunyezwa ngabafowabo. Yikho-ke uthembise ukuthi uzozama okusemandleni akho ukuthi azithinte zonke izinhlaka ezithintekayo njalo wakhuthaza ukuthi nathi abantu bethu akube ne-database baziwe ukuthi bangobani uma besafihla amakhanda lapha.
Ye, phose lokugcina babangweni.
Elokugcina ngingasho ukuthi abantu njengoba isilo umlomo ongaphethe imanga sesishilo ukuthi abantu abahlangane siyanxusa ukuthi abantu abasondele kwabanye ikakhulu njengoba kulama-group asekhona esiwavulile ngokwezindawo okutshiyana kutshiyana. Xa bekhona esingabafinyeleli kithi bazame nabo ukuthi basondele kithi ukwenzela ukuthi xa sokusenziwa leyo database ukuthi abantu baziwe mhlawumbe kuzoba lezinto ezingamakhajana noma izincwajana abazaziphatha ukwenzela ukuthi noma becatshile lapho besakhuselisele yelapho e-South Africa kube lezinto ezibavikelayo ezinjengezincwajana leziyabo. Siyanxusa-ke nokuthi abangakabi khona kuma-groups basondele kithi angazi noma ngingabanika le namba yami ukuthi
mhlawumbe sibaziwe.
Inamba yami ithi 073-176-0387.
Hayi, kulungile ke, siyabonga kakhulu ke. Besixoxa namhlanje ke lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu baba Ngwenya, ungadinwa kusasa baba.
Siyabonga
lathi.
Womanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silo ntukameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Lesikhangeleke njalo ilizwi lenkosi khona phayana esikesalikhangela sehlukana elikhuluma ngezithelo. Sikhulume ngabantwana abakhangelele ukubana babe izithelo ezinhle emindenini yakubo kumbe emulini zakubo kodwa baphenduke nje babe ngezinye izinto. Ngobana sibalile laphana kuLuka chapter 13 sibale uverse 6 lo-7 esingaphinda nje ngokuphangisa kufuneka kanje. Wayesebalandisa lo umfanekiso wokuthi umuntu othile wayenomkhiwane utshalwe esivinini sakhe weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Verse 7. Wayesithi kuso isisebenzi sesivini, bekasuke iminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulo mkhiwane ngingasifumani. Unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi. Nxa sisuka emndenini ebantwaneni sesikhangela zona izidalwa zikaNkulunkulu, mina lawe laye wonke umuntu odalwe kumagumbamani omhlaba kungakhathalekile ukuthi ubani. Wonke umuntu osemhlabeni wadalwa uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe, wathi semdalile wamfaka emhlabeni wakhangelela ubana umuntu uza kwenza kuhle, uza hamba endleleni ezinhle, uza kwenza lokho okufanele ukubana akwenze okokuhlalisana kuhle labanye abantu. Akhuthaza abanye abantu ukuthi bambonge uJehova, akhuthaza abanye abantu ukuthi kuhlaliswane kuhle kungaze kwaba khona ohlukumeza omunye kodwa abanye lapha emhlabeni gabalazo lezo zithelo zothando zokubekezela zobuntu abanye abantu kusele nje isimo sokuthi ngumuntu kodwa inhliziyo yakhe akana nhliziyo igaya izibozi kayibukeki yenza izinto ezihlathimulisa igazi izinto ezinyanyekayo izinto ezisabisayo abanye abantu ngaze ubabone behamba balesimo sokuba ngumuntu kodwa ubuntu kabukho kubo banjengesihlahla soneso somkhiwa singaba lezi ngatsha lempande lamaxolo lamahlamvu kodwa kasitheli lutho uyafana nje lowo muntu uomile ngaphakathi qha gakula lutho kuye abanye abazi bangeni lezikhundleni zokukhokhela abantu abanye bakhokhela ngisho bangaba yimizi ubosobhu abanye abalisa abanye zinduna abanye ngokhansila abanye bayakhokhela ngisho lasemabandleni kodwa izithelo kazikho yikuyafica ukuthi lapho lo muntu ongelazithelo zikamoya izithelo zothando izithelo ezifuze zivume eziphakamise udumo lukaNkulunkulu kazikho kubo abantu bahlala bexabana kungelani sizathu kungaqedakala ukuthi kuyini baxabana nje ngobana labo kumele bathele izithelo zokuletha abantu ndawonye zokubambanisa abantu zokuhlanganisa abantu zokuxolelana lokuthethelelana lokubambisana kazikho kubo abanye izithelo abazithela esizibonayo ezingasindayo ngamagovu abadla baze badle lezinto zezintandane badle lezi abafelokazi badle labezigulane ufice bona bekhukhumala umuntu azatshintshe isikhala sebhanti nxa ngowesilisa ukuthi kalisamlingani ngoba kalazithelo ezinhle zokwabelana labanye uNkulunkulu sengathi angasondela ebantwini abanjalo ikakhulu laba abasezikhundleni zokukhokhela abantu uthi uNkulunkulu nxa esondela kubo avume athi nangu umuntu othela izithelo ezinhle uNkulunkulu angadani ngemisebenzi yakho angadani ngemisebenzi yami ngoba siyabe singelancedo emhlabeni asikhulekeni babathixo engcwele sicela ukuthela izithelo zikamoya ezijabulisa umphakathi kanye lawe ngojesu yakhulela amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungami Linkomo
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lesizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington Wezemidlalo intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo yenguqu equtshwe namhla.
Kule midlalo emithathu namhla kusigaba sePremier Soccer League njalo iqembu leDynamo ngosilibe ngujike lobhanqa 0-0 lelewange emdlalweni obusenkundleni yePapa Fields. Iqembu leManyika Diamonds lichaye leCapes United nge-2 kanyanga seGibo njalo umgadli uRalph Kaundera nguye olichaye eMambuleni kabili. Emdlalweni wesithathu iqembu leHerentals libe ngujike lobhanqa 2-2 leqembu leTriangle ngaseMandava. Kumidlalo yedlalo namhla kumncintiswano wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele oqhutshelwa kwele-Australia leNew Zealand. Iqembu leNetherlands linqobe leSouth Africa nge- Tuganya kuthele Sweden linqobe le United States of America nge 5-4 ngemva kokuchaya kwembekwa kusasa ngomvulo eNigeria izadibana le England kuthi Australia izadlala le Denmark ngolwesibili iqembu le Colombia lizadlala le Jamaica kuthele France lizancikilana le Morocco ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
Siyabonga kakhulu ke Joseph Njanji nanga ke amazwi kaJays Marabini umajaha yodwa okududuza umdeni kaElvis Mathe loThembi Nkosi Maveri Moyo abatshala balele engozini yomgwaqo laba ke bebekuqembu le insimbi zeJwane
umndeni yabo laba abashonileyo ma-eli nomaviri ngithi asiduduzekeni. Ubuhlungu kunzima ukwamukela, kodwa-ke singakuthini? UNkulunkulu uvumile ukuthi kube ngaleyo ndlela. Ngakho-ke kumele thina siqine lasemthandazweni, sithandazele izimuli, sithandazele iZimbabwe yonke, sithandazele abantu bonke basetsholotsho lapho kuvela khona insimbi zezwa. Kubuhlungu kakhulu lokho okwenzakeleyo, ukuthiywa ngabafowethu ngendlela ebuhlungu kangaka. Insimbi zezwane ibhende ngathi dume kakhulu kakhulu kwelakithi lapha emathebeleleni laseZimbabwe, eZimbabwe yonke jikelele. Sihlangana nje endaweni ezitshiyetshiyeneyo ngemisebenzi yethu yokucula, sijabulisa abantu. Ngikhulume ngoma-eli onguye ube ngu-lead man lapha insimbi zezwane, ukuthi bantu, hheyi bantu, silahlekele. Kubuhlungu, kubuhlungu, kubuhlungu. Sidlala iy'ngoma zabo, ngikhumbula ngidlala iy'ngoma zabo kakhulu. Nxa sisile ngihambo zethu ezithiyeneyo, nxa siya kumashows siyadlala iy'ngoma zayo eredweni, emoteni nxa sihamba. Umaviri umfana urekhode estudio sami i-albhamu yakhe esithi layo iyadlondlobala.
Umculo ka insimbi zezwane ngabalale ngokuthula isapha sikhuluma ke ngoElvis uMathe lomunye wakhe ababhubhe emgwaqweni lapha kwele ngozi emangalisayo. Jays lawo siyabonga kakhulu ukuthi ulethe amazwi enduduzo. Singagqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change abathi abantu emaphandleni bethuselwa ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu. Kubhubha abaculi abaludumo abeqembu le-insimbi zezwane. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalisa ngenjabulo ngumthembu osithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.